Over from Mr. Mugabe, from Sandra Nyaira in Studio 7. Good night, Zimbabwe.
Good night, Zimbabwe, from Chris Gande.
Siyabonga Sandra lo Chris ili chona njani emakaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 5 ngompalakazi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mgela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Labo abade belemicabango emibi, bade becabanga okunye okungayisikho ngeCongress. Lamhlanje lapha bakhona bona bajabhile kakhulu ngoba abantu bebecabanga ukuthi ngenxa kuzavuka umsindo, ngenxa kuzathini, kuzathini.
Iningi limelele ngamehlo abomvu ukuzwa ukuthi uMongameli Robert Mugabe uzakhetha bani kubandla lakhe abazangena kudala elikhulu lokubusa ilizwe elepresidium.
Ngaba into enganceda sibe ukuthi intemo yezinto lapha eZimbabwe yehle kujana ngoba abantu abaningi bebefaka into ezinjengamadola ithendi isilela. So udukololo lungaqedakala sibili kungakuyo ukuthi abantu bayawathatha ama-portfolios nawo.
Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutsika uthi imali yamatshe izaqala ukusebenza mhlaka 18 kuyona le inyanga.
Ikhansili yakwaBulawayo incedisana lohulumende ibikwa isithi le mizamo yokulwisana lomkhuhlane we-Ebola ungaqhamuka kuleli dolobho ngemidlalo e-African Union Youth Sports Council Region 5 Under 20 Youth Games ezaqhutshwa kuleli dolobho.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Uzulu umelele ngabomvu ukuzwa ukuthi uMongameli Robert Mugabe uzakhetha bani kubandla lakhe abazangena kudala elikhulu lokubusa ilizwe elepresidium. Abantu abaningi bakhangelele ukuthi uMugabe kasoze acabange ngomsekeli wakhe unkosikazi Joyce Mujuru oselahliwa ecatshangelwa ukuthi wayefuna ukumgenqula. Abakhangelele ukuthi bazangena kudala lepresidium bagoqela abanjengomnumzana Emerson Mnangagwa, umphathintambo wezemthetho, unkosikazi Eunice Sandi Moyo, umnumzana Phekelezela Mphoko, unkosikazi Opha Mchinguri, umnumzana Simon Khaya Moyo, lonkosikazi Edna Matsongwe. Ibandla leli lamuhla belihlolisisa umumo womnotho welizwe, umumo webandla kanye lohlelo lokuthuthukisa ilizwe olweZimbabwe Agenda for Social and Economic Transformation, iZimaset. Ugibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Godfrey Malaba okudalela Politburo ngalolu daba.
Akuhambe ngendlela enhle kakhulu mhlawumbe okwenza ukuthi laba abade belemicabango emibi bade becabanga okunye okungayisikho ngeCongress. Lamhlanje lapha bakhona bona bajabhile kakhulu ngoba abantu becabanga ukuthi ngenxa kuzavuka umsindo, ngenxa kuzathini, kuzathini. Kodwa ke uMongameli wethu ngumuntu owenelisayo ukubamba lezi zinto and ubambe kuhle le Congress yahamba kuhle. Lamhlanje nje kufike esikhathini sokuthi abantu bayeqoxa izinto ezikhondana lezomkhono omphilizwe bangolomumo okhona ephathini lo ukuqondana lalokho okuthiwa izima asset ugwalo lolo luqondisa ukuthi umnotho wezelizwe uzahamba njani okweni iminyaka emihlanu le esiyibhekane layo.
Ye, mase sikhangela ke usuku olukhulu luyabuya sizokuthe ke uMongameli ulungisele ukuthi adinga abantu afuna ukubangenisa khona mpana kuloko kuthiwa yi-presidium. Kambe lithini phakathi khonapho likubona njani?
Asikuxoxi ngoba lokho kulilungelo likamongameli ukuthi kufike isikhathi sokuthi akhethe labo afisa ukuthi basebenziselane laye.
Ye, nxa likhangela libona zani uzanakana yini ngokuthi i-unity kakhodi lezaphu lokhu sakukhona yini kuzacatshangwa khonokho?
Iyunithi ka-akhodi yiyo kakhulu ezagayida, ezaqondisa umongameli ukuthi enze lokhu ama appointments lawo esikhuluma ngawo.
Lo umnumzana Godfrey Malaba okudalela Politburo leZANU PF obekhuluma le Studio 7. Sixoxe njalo lo mnumzana Weshman Ncube okhokhela elinye icele le MDC ngelenzakala ngokwenzakala kubandla leZANU PF.
Siyabona lapho ukuthi iZANU PF okwakathesi isiziveze egcekeni konke lokhana okucatshelana bezenza ingazani bayiphathi elandela intando kaZulu, intando yamamemba zabo. Sebekulahlekile baphuma bababhunyumunyu bamegcekeni benqunu ukuthi ngabathakathi, abathakathi abaloyila ngalingakatholi.
Ye, masukhangeleke kulabanye abakhulumayo babancuba ukuthi bakhona abaku-MDC abafuna ukudlelana lo nkosikazi uJoyce Mjuru. Kambe ungathini khonapho, lina lifuna ukukwenza yini khonokho?
Ah, lokho ngubona kusemasinya kakhulu kulento eziningi okuyakumele zikhangelwe khonapho. Okokuqala yikuthi labo ade bevele bekuzana bazakala ukuthi kayisibo abantu abalandela intando kaZulu, bonke bebengontando kayiphikiswa, bonke bebencedisana nezigebenga zonezi izolo ukuthi babhidlize intando kaZulu. Ngokokuqala lokho, ngoba phongubambana nje lingelakho okulibambanisayo ukuthi hayi sinezinto singamakholwa sonke, sikholwa lokhu nalokho. Konke konoko kumele uqale udingekalani ukuthi kukhona yini kambe okungasibambanisa labona babantu abanje ade besephathini yona le. Ngokokuqala. Okwesibili ukuthi hayi kusemasinya ukucabanga ngaleyo ndlela.
Lo mnumzana Weshman Ncube okhokhela elinye icele lebandla le MDC obekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7 eseLondon. Siphinde njalo saxoxa nomnumzana Petnico Bebe obona ngenhlelo zikaZulu kubandla le MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai.
Kuvele empilweni akulanto engapheliyo, okungapheliyo kuyahlola. Bebehlezi bekwenza bekholisa ukudla izithukuthuku zabantwana beZimbabwe ngoba bebephila ngayo i-corruption ekhona, asebeqala ukuchayana ngayo ukuthi kulabanye aba-corrupt. Khathesi sokufika ekucineni ngoba lalokho kade bekutshontsha kakusekho sokukulutshwane. So sokukulutshwane nje sebedlephana sebebanga ukuthi othethe okuningi ngubani.
Bebe kodwa bakhona phela abakhulumayo bathi MDC izimele nje ayenzi lutho. Ngakhathesi nje isigijigijima izama ukuthi itshengisele abantu ukuthi yona
injani. Uyabona thina kasisebenzi ngabantu abakhuluma bese-radiyweni bese-America. Uthe umfonela wena bengisemhlanganweni awukwazi ukuthi bengisenzani. Awukwazi ukuthi bengilabantu abangaki. Awukwazi ukuthi bengikhulumani nabo. Ngikhuluma kunjenje kangikabi semzini wami ngile 2 weeks ngisegangeni ngisebenza. Angisoze ngibuye eradiyweni ngize kutshela ukuthi ngenzani. Engikwenzayo ukuprepare, ukulungisela abantwana beZimbabwe ukuthi iZANU sitshabalele sesibuya thina sesingena.
Ye, kulabanye njalo baba Bebe abathi kanye MDC izama ukuthi imanyane labantu abanjengo-VP uJoyce Mjuru. Ungathi ningakhona?
Nonsense. Lotho njalo kahamba ekufa. Asimanyani lo muntu, sinasimanyana labantwana beZimbabwe.
Lo mnumzana Petnico Bebe obona ngenhlelo zikaZulu kubandla le MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai obekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7 eseHarare.
Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe le Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutshka uthi imali yamatshe izaqala ukusebenza mhla ka 18 kuyona le inyanga, njalo izasebenza kanye leya kwamanye amazwe evele ikhona. UMangutshka wethulela umbiko lamhlanje emhlanganweni awenze lentatheli zindaba lapho athe imali le eza kuba ilisenti elilodwa amahlanu alichumi amachumi amabili lanhlanu kanye lamachumi amahlanu izaba ilesisindo semali yakwele Melika. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera utshele iStudio 7 ukuthi limali izaphathisa uZulu ngoba ubethole nzima ngokuphiwa iziwiji njengentshintshi.
Akumana njengani kwinto esephuzile ukuya, kodwa kungaba yinto engakunceda sifile ukuthi intengo yezinto lapha eZimbabwe iyehle mbijana, ngoba abantu abaningi bebefaka into ezinjengamadola ithendi isilela. So odokololo lungaqedakala sibili ngawe ukuthi abantu bayawathatha ama-postcodes nawo abe izimali abafuna ukuthi bantwele.
Kanti pho manje nxa sikhangele ukubana imali le kuthiwa idindwe nge-$10 million nxa sikhangele kwezomnotho welizwe akusoze kuphazamisa umnotho wenu lo.
Angiboni ukuthi kungaphazamisa umnotho ngoba uyabe ufuna ukuthi kukhuthaze ukuthi abantu besebenzise imali abalayo. So nxa kuyukuthi bayakwazi ukuthi bazizikheni nxa into isenza 20 cents kumbe 30 cents bayezekwazisa ukuyithenga nge-8 cents yangikhona. Athi ukuthi nxa befuna ukuthi bathenge into ye-8 cents badinge njalo inye into e-30 cents ukuthi bathenge okuyikwedola.
Kodwa siyabona ukubana ngesikhathi esedluleyo kuke kwaba le mizamo yokuletha amanye njalo ama-coins kodwa kwehlula. Kanti kathesi kuzaphumelela njani?
Okumele kwenzakale ukuthi sabona ukuthi abantu bazawathatha yini ama-coins bawasebenzise. Bazawavuma yini ukuthi asebenzise ama-coins akhona. Bengawavuma ungasebenzisa. Kuyukuthi bengekela ukubavuma kuzaba lodungo sibili. Ngoba sizothi ama-coins akhona ayabe ene-value efana nele yama-US dollars.
Umnumzana Masimba Kuchikera, ingqwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ikhansili yakobulawayo incedisana lohulumende ibikwa isithi le mizamo yokulwisana lomkhuhlane we-Ebola ungaqhamuka kuleli dolobho ngemidlalo e-African Union Youth Sports Council Region 5 Under 20 Youth Games ezaqhutshwa kuleli dolobho. Kodwa uhulumende uthi amazwe azaphatheka kulimidlalo ayisiwo ahlaselwe ngumkhuhlane we-Ebola. Amazwe laba lisa i-Angola, iBotswana, iLesotho, iNamibia, iMalawi, iMozambique, iSouth Africa, iSwaziland, leZambia. Lokhu kwenzakala bemidlalo yenguqu elizweni bekhokhelwa ngumdlali wokulingisa owebhilithane u-Idris Elba besungule umkhankaso wokulwisana lalo mkhuhlane emazweni e-Afrika ukwenzela ukuthi ungasabalali ugcwale emazweni angaphetsheya. Ukuze sizwe okuningi okuphathelane lezempilakahle edolobheni lakobulawayo ngesikhathi salemidlalo sixoxe lo-Councillor Monica Lubimbi okaward 29 elobhengula lemagwegwe yena ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle kukhansile yaleli dolobho.
Ya hayi kakhulu kodwa lapha kobulawayo akuzake kube lomkhuhlane onalo. Isikhathi esiningi bakhuluma nje ama-false reports kodwa vele sikulandelele njenge-department kubonakale ukuthi khona na hayi ngamanga. Esikuxwayisayo esigabeni ukuthi khona la nxa ukuyafika nje umuntu emzini noba evela ngaphi fuze ukuthi umuntu lo ayiripotwa ngaphi emapholiseni noba ekliniki abe sesiyahlolwa ngabomongi nabomongikazi khona la engabe engelamkhuhlane khona.
Sesikhangela le imidlalo ebuya yama-AU Games khona-ke lake laxoxa ngakho ukuthi abantu bengavikeleka njani.
Yes, hayi sakhuluma ngakho sathi khona abantu bakithi aba-avoide ukuqhawulana. Asikhulumiseni njengakudala nje izinto yokuthintana ngoba ibhola kuthiwa ungavele uthintane ama-pose lana emzimba.
Ubona ingani idolobho liyabe lihlanzekile kungala ngcekeza liyani echithekayo izitishi zamasiweji ezidubukayo?
Hayi kuhlanzekile kuyomasa yazi ngizengabuya ngengabuya i-special emgwaqweni ngawusuka kobulawayo usiza lapha engubeni nje emakhokhoba inumber one lakathezi nje lokhu ebejinina khona pha. Kungafana njengeharari ukuthi khona lapha kobulawayo zange sibe le-cholera outbreak. Khona ukuhlanzeka kuyinhlalakathe nokuthi nxa uvele ethambuzini ugeze izandla ngesebha hayi khona ukuthi ugeze ngamanzi kodwa ungenise esiwi laphana phakathi kwemini.
Kuyini okunye njalo obona ingane abantu kumele baziphathe kuhle ngakho okwezempilakahle?
Kathesi bona omagodi bethu sebeuhlala vele abantwana babe namaphampa. Iphampa fuze ukhona umntwana laphana engavele ufake iphampa anje nxa usukhipha ulithuka ingeke zakhe liya wathuka-ke suthiwa ngathi ephepheni ephehabhekini ubophe umabhini yathwala bathi ngathi thina sasiyiwa thina ke direct ngezithuko singelandaba shiwo uye wanyanyeka akuyanyeki phela ubhuti omntana laba amantombazana asakhulayo khonaphana nxa befake amalukhuzana amaphithi uyayithuka awupho uyilahla nje ibomvu injalo ngakho ukuthi nje abantu sebalunga kudala wangasezibona iphedile ebomvu funke lamaphensi phansi ndingela igozi angaphansi kwakungafanelanga ukuthi khona na obaba babone ukuthi omama banje izweni bengagcalwa khona lokhu wasezikubona ubona kuyena loyo elithandanayo kudiba ukuthi phela uyabona inja izathatha ihudule yona laliphethiwe ifaka komakhelwane konke la ma-diapers iyithathe ifaka komakhelwane sokusiba nokucabana komakhelwane so isikhathi esiningi ngasiye mhlawumbe siyaxwayisa sibili izakhamizi khona ayithi izakhamizi asifundele ukuhlanzeka njalo sihloniphana singabomakhelwane xa ubona ukuthi inja yakho iyenze lokhu uyathatha nje iphedi kumbe iphampana la uyathatha ngogodi ufake ngapha ephepheni ubophe to avoid ukukhuluma
lo ngucounsilor Monica Lubimbi okaward 29 elobhengula le magwegwe yena ongumgcini sihlalo wekomithi ebona ngezempilakahle kukhansili yedolobho lakobulawayo
Inhlanganiso emela abaphila ngokuthengisa emgwaqweni eNational Vendors Union of Zimbabwe ithi abathengisayo laba kumele balungiselwe indawo zokuthengisela ezifaneleyo. Kubika uMark Peter Ntambe.
Ngesikhathi idolobha leHarare libhekana lokwanda kwabantu osokukhama lemigwaqo yalo abathengisa izinto ezithiyeneyo kubangela ukugijimisana lokulwisana lamapholisa kamasipala, umgcinisihlalo wenhlanganiso emele abathengisa kanje eNational Vendors Union Zimbabwe, umnumzana Stan Zorwatsa uthi sikhangela umumo wokusilela kwemisebenzi kunye lokwenzakala kwamanye amazwe akula ngitsho lokwanda kwabantu esingakhuluma ngakho kuleli abaqhuba umsebenzi wokuthengisa.
Tiri kuti Harare haistombori na mavenda acho. Amuna
tina esisebenza la mavenda. Siti indawo efana le Harare ayilawo amavenda amanengi. Uma sesikhangela kwezinye indawo ukuthi kula mavenda amanengi amanye amazwe ala mavenda sibili ukutwa kona ungacina sesithi njenge ngamazwe anjengabo India kula mavenda amanengi kakhulu. So tina siti lapha eHarare lapha akula mavenda amanengi kakhulu. Sibona ngathi singafika sesitata futhi amanye abantu besuke emaphandleni bebuya la ukuzothengisa labo lapha eHarare.
Uthi idolobha elifana leHarare elilabantu abayizigidi ezintathu kodwa inani elingamashumi athuba minambili ekhulwini engasebenzi alikaqalisi sibili ukubona ukwanda kwabathengisayo emigwaqweni kulinganiswa lelizwe elifana le-India ongathola khona abantu abedlula abayizigidi ezingamashumi amane betholakala bethengisa emigwaqweni. Ethi inhlanganiso yakhe ikhuthaza ukusebenzelana ndawonye lamakhansili ukuba sebesanda abantu kanje abantu bese benze ngendlela eqoqekileyo engelakuhlukuluzana.
Pacho pacha nzima venda auya maHarare awanda
tina esisebenza la mavenda. Sithi indawo efana le Harare ayilawo amavenda amanengi. Uma sesikhangela kwezinye indawo ukuthi kula mavenda amanengi amanye amazwe ala mavenda sibili ukutwa kona ungacina sesithi njenge ngamazwe anjengabo India kula mavenda amanengi kakhulu. So tina siti lapha eHarare lapha akula mavenda amanengi kakhulu ukuthi sibona ngathi singafika sesitata futhi amanye abantu besuke emaphandleni bebuya la ukuzothengisa labo lapha eHarare.
Umqondisi walinhlanganiso umnumzana Samir Wadzai uthi noma bezwisisa izikhalazo lokuthukuthela okule kansili yeHarare kudaba lwabathengisayo ngalindlela kuqakathekile ukuba kube lokwesulwa kobudlwangudlwangu okuphazamisa ukusebenza kwabaziphandelayo.
There is rampant corruption within the local authorities.
Okubangela udubo olunengi yibudlwangudlwangu kuziphatha amandla abagcina sebethatha indawo ezinenge sebegcina sebezirendisa kwabanye besidurisa khona lokhu kuphazamisa imisebenzi yethu njengeyunyeni yokuthi siphathise amavenda.
Idolobha leHarare selilodubo olukhulu lokwanda okumangalisayo kwabantu abathengiselayo kundawana zonke ugoqela ezitaladeni kuzilindo zamabhasi laphambi kwamaveranda ezitolo ezinkulu bethengisa izinto ezigoqela lokutholakala kulezo zitolo kunye lezinto ezifana lokudla okuphekiweyo okungavunyezwa ngaphansi kwekhansili. Ikhansili ihlala igijimisana labantu abanje ibathathela izinto abazithengisayo ngoba isithi wonke umuntu ofuna ukuthengisa kumele ebe lemvumo yekhansili kuqala enikezwe indawo zokuthengisela kizo ngendlela eqondileyo kungela ke kulwisana lokuhluphana lekhansili. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Ukuthengisela emadolobheni amaningi khonapha eMelika kuyaqhubeka abantu besithi umpolisa omhlophe okhame umuntu omnyama umnumzana Eric Garner wafa kumele abotshwe athonisiswe. Ukutshengisela lokhu kubangelwe liqula ebelikhethwe ukuthi lihlaziye udaba lolu kodwa laphuma lesinqumo kuliviki esokuthi umpolisa lo umnumzana Daniel Pantaleo kamelanga etheswe icala lokubulala. Lokhu kwenzakale lanxa nje bekulobufakazi bevideo etshengisa uPantaleo lamanye amapolisa ewisela uGana phansi njalo uPantaleo emkhama entanyeni. Ukutshengisela lokhu kwenzakala emadolobheni atshiyeneyo agoqela eleNew York, Washington DC lamanye njalo atshiyeneyo. Kuza kulokufuthelana okukhulu phezu kodaba olufanayo olompolisa omhlophe obulale umuntu omnyama edolobheni leFerguson. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika eVirginia umnumzana Mzobanzi Ncube.
Sokufuna ukungani kuba le nketha betshabe ekhona nxa sokufiza emapholiseni amhlophe nxa kuthamise umuntu omnyama. Siyabona kakhulu ukuthi abantu abamnyama bagcina bebulewe bedutshuliwe kutholakala ukuthi abalazikhali zenezi izikhali bebelazo abalazo and into yakhona uyayibona ukuthi amapholisa asuka ebeseluza islogan sabo esithi protect and serve the community uyabo. Into enkulu lapha mina engiyibonayo ukuthi amapholisa amhlophe kumele ukuthi nxa emise umuntu omnyama futhi nje umuntu ongasomuntu omhlophe kumele ukuthi indlela abakhulumisana laye umuntu lo ibe indlela engani iphezulu kakhulu okwedlula injwayelo ukwenzela ukuthi abantu abamnyama bekwanise ukuthi bebe le trust yena leya nokuthi be trust amapolisa amhlophe futhi ngoba sokwenzakala izindawo eziningi kakhulu eFlorida lalapha eMissouri le New York abantu abamnyama bonke becina befile. So into engafunakali yena leyo ukuthi khona kucine kube lengani kule nketha bechaba ukuthi amapolisa amhlophe atargeta abantu abamnyama and mina sendihlala lapha isikhathi eside elizweni lezi angikaboni amapolisa amnyama kuthiwa khona abulele umlungu.
Nxa uthe wahlangana lepolisa Ncube mhlawumbe lakumisa utshayela imota kumbe lakumisa endleleni uzwa njani njengomuntu omnyama?
Mina njengesizalwane singumuntu omnyama lapha eMelika lami nxa ngimiswe ngumpolisa uzwa ulokwesaba nje umpolisa nxa esiza kuye emoteni ukuthi indaba yakhona izaphela njani. Kodwa nje yona into eqhakathekileyo amapholisa ngabantu bomthetho ukuthi umpholisa nxa ekumisa lawe kumele umkhulumise kuhle laye umpholisa akukhulumise kuhle. Into engayifundisa mina abantu abami leyo ukuthi amapholisa ngabantu bomthetho and kumele ukuthi behlonitshwe kanjalo nje njengabantu bomthetho.
Lobe kungumnumzana Mzobanzi Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Kusenjalo ingcwethi kwezokucubungula kanye labezombusazwe baveza ukuthi kungaba liphutha nxa umphathintambo wezemthetho umnumzana Emerson Nangagwa engakhethwa ukuba athathe isikhundla sikankosikazi Joyce Mujuru sokuba umsekeli kamongameli ebandleni likahulumende ngoba engasilungelanga nxa sekukhangelelwa imbali yemisebenzi yakhe yokwephula ilungelo loluntu kusukela ekusungulweni kwebandla leZANU-PF. Ubikwa engathandwa njalo nguZulu weZimbabwe lowebandleni lakhe ngenxa yalembali lanxa izibonakaliso zikhomba ukuthi nguye okhangelelwe ukuthi angakhethwa ngumongameli Robert Mugabe ekupheleni komhlangano we-National we-ZANU PF owenzelwa eHarare. Okuningi ngalolu daba asikuzweni ku-Mavis Gama.
UMnangagwa wazalwa eZishabane ngomnyaka ka-1949 waya esikolo edolobheni leli. Ngomnyaka ka-1960 wabotshelwa ezombangazwe elilunga lezaphu, wavalelwa ejele leKami lapho aqedisa khona izifundo zakhe ze-A-level esejele, waqhubeka waze waqeda izifundo zokuba ligqwetha. Kuthe ngomnyaka ka-1973 wakhululwa wahle wabaleka elizweni waya kweleZambia lapho asebenza khona njengegqwetha okwesikhatshana, wasesiya emazweni achiyeneyo abalisa eleTanzania, Egypt leChina. Emhlanganweni weCongress ka-1976 yebandla leZANU-PF elaxexebuka kweleZaphu, uMnangagwa wakhethwa ukuba ngumcebisi kamongameli Robert Mugabe. Ekutholeni uzibuse ngo-1980, uMnangagwa waba ngumphathintambo wokuqala wogatsha lwezomvikela kwaze kusiyafika umnyaka ka-1988. Lesi yiso isikhathi okwaba khona lo mbhuqazwe weGugurahundi esigabeni seMandebeleni laseNkabazwe. UMnumzana Blessing Vava ngomunye wengcwethi zombusazwe othi akukho okuhle okungakhulunywa phezu kukaMnangagwa ngoba zingcolile izandla zakhe, zijuluka igazi lalabo ayebabulala kusukela ngesikhathi sempi eseGugurahundi ngemva kwempi yenkululeko kanye lalapho kulungiselelwa ukhetho lwesibili luka-2008. Lokhu kusekelwe ngumkhokeli webandla eliphikisayo le-People's Democratic Union, PDU, uMnumzana Sambulelo Chabangu.
Ngizabuyela mbijana kuke kumbali elizwe sukela kwi-N Smith ngoba zonke izinto eziningi ezenzakala khathesi ngalesi sikhathi uzathola ukuthi kwakuyiplani kaSmith. Kanti ngisho layo umgaba kula nto ayenzileyo, ububi buningi bugaphela ubuhle. Sile ndaba yeGugurahundi round, moment of madness, akula nto kuthiwa yi-moment of madness onongahlanyi.
Uthi akathandwa ngabantu uMnangagwa okugoqela laye uMgabe, kodwa into ekhona ngaye uChabangu uthi kuyingoba ebonakala ingani unganeno ngoba enguvuma zonke okuboniswa izehlakalo zembalini lapho wayevuma ukusetshenziswa ukuchitha igazi noma kanjani.
Ungathola nxa uzazi ukuthi ububi bakho bubi kangakanani, nxa sokungani sokufuna ukuthi kube obala ukuthi selichayana mgceke, kuqakathekile ukuthi njengomuntu osesihlalweni uzame ukuvala ezakho izigamba. And indlela ovala ngayo yikuthatha abanye abantu babhixuda ngobafake lapha phambi kumphakathi, umphakathi ambone. Kukanti-ke asazi ukuthi usebenzisa esigodo bani lo muntu ngoba nxa okunanzelela ukuthi loke wabaseceleni walahlwa wabuya, kutsho ukuthi kukhona abakwenza laba abantu bathi bona lo yinkosi sikhotha makuyo, ungekela ukwenza eyakhe intando, kutsho ukuthi uzaxotshwa liviri lemota.
UMnumzana Tshenesani Ntungagwa ungomunye wabacubunguli kwezembali yempi yenkululeko egxile kakhulu kweziphathelene lebandla le-P F Zapu enhlanganisweni ye-Revolutionary Institute of Zimbabwe. Uthi akalaso isisindo uMnangagwa sokuba asithwale isikhundla sokuba umsekeli kamongameli weZimbabwe lanxa engakhethwa, esazi mhlophe ukuba akathandwa ngabantu.
Kumele sinanzelele ukuthi yena uMnangagwa eze azakale okwamnika lelo thuba kuyini, thuba yokubhidlisa abantu ababephikisana leZANU ababezimisele. IZANU ingakaqini lakatheswe yikho khona, IZANU isangena kuhulumende isithatha izikhundla emasotsheni, emapholiseni, ku-CIO, isisenza ekwenza ibulala abantu ngama-internal disturbances. UMnangagwa yibo abantu ababephethe lawo madoma.
Uthi uNtungagwa ukubeka uMnangagwa kuleso sikhundla kuliphutha eliyabeleziwe nguMgabe njengoba kuzakhumbuza uZulu phezu kwezehlakalo zokuhlukuluzwa lokubulawa kwabantu kusukela ngomnyaka ka-1983.
Even engasoze bulala abantu directly, but still uMnangagwa mina ukubona kwami ngala sensitivity, ngala mizwa yokunazelela ubuhlungu babantu. Kodwa leqiniso lokuthi uMnangagwa akasoze eyekele i-security eZANU idliwa yizilwane, lelo liqiniso. Lapho masokubheda uMnangagwa kungabe yikubulawa kukaMgabe, kungabe kuyikuthi abantu sebeqoma izikhali ukuthi bayenzeni, uMnangagwa lapho iZANU kuzayimela ngoba imbali yakhe itshengisa khonoko. Wameli iZANU ngokubulala abantu izulu, namhle ngayimela in any way.
Lo mhlangano ukhangelelwe ukuphuma lezinqumo ezizalandelwa ukuqhuba umsebenzi ebandleni kanye lokukhethwa kwenkokeli ezintsha ezizolikhokhela leli bandla. Izibonelo zikhomba ukuba uMgabe ulakho ukususa umjuru esikhundleni siphiwe uMnangagwa. Umjuru ususwa esikhundleni esetheswa amacala ambalwa okubalisa ungathembeki kanye lobusela lanxa uZulu ethi lokho kuyize ngoba engekho omsulwa kulokho okuthiwa ngumgabe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Lingayikatshana zihlobo liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esikhangela khona umhlangano we-ZANU PF. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Lo sithandekile mhlangano.